sokuyisikhathi sendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuZibandlela 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njenge-TPC kasikho kulokho. UThabangu uyazikhulumela, uzikhulumela okwakhe, akubona ngathi kungasiza yena.
Kulabachothoza okukhulunywa ngomnumzana Sengezo Thabangu we-TPC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho.
Ababali isikhathi esibazawuqhabisha isikolo bengafundisa abantwana ngendlela ephezulu besebesidayi bantu abangilingalilandela ke mina ukuthi ngiyegqisile siyelibamba kuhle lisisele izinto esikhuluma ngazo lililandele endaweni ethile lapho endalifundisa khona.
Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ngesikhathi besithi kabasoze benelise ukubuyela ezikolo kusasa. Sizaluthulela okwenzakala eMelika ngamalungiselelo okugcotshwa kwayengumongameli umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi ikhathazekile ngokukhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF kanye labanye abakubandla leCitizens Coalition for Change abafuna kuguqulwa isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba kungaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abakubandla le-TPC besekela ukuthi lungaqhutshwa ukhetho lolu njalo umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Kubika uGibbs Dube.
Izesini ithi uyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokhu okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Thabangu ozithi ungunobhala jikelele obandla leli. UThabangu owethekelele ipulazi likaMnangagwa ngempelaviki lamanye amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC lawelibusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaThabangu. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda, isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Thina njenge-TPC kasikho kulokho. UThabangu uyazikhulumela, uzikhulumela okwakhe, akubona ngathi kungasiza yena. Kodwa thina njenge-TPC hayi kasikho kulokho. Sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela, kulandelwe i-constitution. Nxa i-term yakhe isisitsho ukuthi isiphelile, iyabe isiphelile. Nxa ama-elections emele abe khona ngo-2028, sithi kawabe khona. Kasisho ukuthi kahlale zwamchosa ngoba isizathu sakhona singasiboni.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba owake waba yisikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uThabangu ukhuluma ihlazo.
Kuyaveza sobala into esayikhuluma kudala lanamhlanje ukubana uThabangu lequbu labo ngabantu abasebenzela izanu baproducer izanu yikho akula emhlabeni wonke jikelele. I-opposition political party engasukumisi ithi nasisupporta i-ruling party ukuthi ihlale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la ithole ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Kasenelisanga ukukhuluma loThabangu legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lo ngoba bebengaphenduli omakhale kukwini. Xophe lo mnumzana kucacaphulu laye ohambe epulazini likaMnangagwa ngempelaviki.
Bekuluhlelo lwephalamende, uhlelo lusemthethweni lwephalamende ngoba iphalamende ile nhlelo eziningi, ilengatsha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uzakuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa i-legislative process or i-legislature, kuthiwa i-legislature shall be made up of the president and the parliament as led by the speaker of parliament. It's in the constitution, it's in black and white, abantu abaningi abakwazi abakulandelela. ukuthi ukuthi akulandlela iParliament engasebenza ngayo ingazange yakhulusana noPresident kwesinye isikhathi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uChabangu indoda emadodeni. Omunye wabalombono lo nguMnumzana Joseph Chuma omele iphelandaba Mpophoma edale leParliament.
Abantu abathanda ukukhuluma izinto abangazisiyo, bengikhona mina kulo mbuthano uChabangu ekhuluma kazanga indozi upresident. UChabangu into ayenzayo upractisayo lokho esikuthi esikubiza ngokuthi modern politics ezenzakala ngitsho even khonapho e-America lapho elikhona even e-South Africa uyakubone uJulius Malema noma bephikisana e-EFF labo president uRamaphosa abali babe bekhulumisana bali badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke yinto eqakathekileyo na entezombuso imbuso yamazwe le ukuthi kona being opposition akusho ukuthi kona somelelele ngama-sworn enemies kusho ukuthi kona ye sime ngale sikhangele ngale ndlela lina lime ngale likhangele ngaleyana ndlela kodwa akusho ke ukuthi kona kumele kube lani lokucabana phakathi kunje so mina lami nginje so mina ngikuZANU-PF but ngilazo izihlobo ezikuthibusi so sokumele sixabane yini sishane ngoba sibona okushiyanayo na elimpilo yokuthi hashi akumela kube njalo yikho ade kukhuluma kolokana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lakho ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumente ukhona nguyena lowo so kumele sithi njani sisebenze sonke kungaxhajananga kungaliwanga sibonisana lapho engibona ukuthi kona uzowakhuluma ukuthi kona where you are wrong we are going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla leZANU-PF abaphikisa ukuba uMnangagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028 kulapho ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenziwe i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingu-Gibbs Dube.
Ziyavulwa izikolo kusasa njalo izifundo eziningi ezifunda zihlala esikolo amabhoda sezifikile esikolo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuthi ababalisi bonke baye emsebenzini kusasa kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-PTUZ kanye le-ATUZ zithi ababalisi abasoze baye esikolo. Ekhuluma lentathela izindaba eseHarare umphathintambo wezemfundo eprimary lesecondary uMnumzana Thondela Moyo uthi izikolo akumelanga zivambe ngamandla abazali ukuthi bathenge ama-uniform esikolo kuphela njalo izifundi ezingabhadalanga ama-school fees akumelanga zixotshwe. Umoyo uphinde wakhuluma ngodaba lwama-extra lessons.
Government policies are very clear. Extra lessons are illegal.
Umthetho kahulumende usegcekeni. Ama extra lessons awekho emthethweni, awafunakali esikolo. Nxa bekhona abawenzayo ezikolo, ngifuna libamangalele. Nxa umbalisi efuna ukwenza ama extra lessons, uyenelisa ukuwenza emzini wakhe, hashi esikolo. Udubo esilubonileyo ngolokuthi ababalisi bese bekhangela kuphela labo ababhadale imali zama-extra lessons.
Abazali bathi amazwi kahulumende ngodaba lwama-extra lessons aza kwengeza lolu dubo. Owayekhokela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi uthi amazwi la aza kupha ababalisi igunya.
Ingozi esiyibonayo futhi ezenzakale iqiniso yokuthi ababalisi khathe bazawunqaba esezikolo bengafundisa abantwana ngendlela ephezulu bese besithi hayi bantu abami lingandilandela ke mina ukuthi ngiyeseselibamba kuhle lizwisele izinto esikhuluma ngazo lingilandele endaweni ethile lapho enzalifundisa khona sebebhadala imali extra. Ngezinye indlela esikujwayele ukuthi uhulumende uminisa ngale nkulumo yakhe ngibona ngathi mina ukuhle wenza lo ukuthi ayikuthothozela ababalisi ukuthi abawenza ama-extra lessons.
UMnumzana Sibindi usole njalo uhulumende esithi akenze okweneleyo ekuvikeleni abazali okwenza izikolo zenze umathanda.
Ngomlomo yesi kuyakhulunywa kodwa ngezenza kwenzakali. So ngibona ngathi nxa uminister etsho njalo ukuthi abantu abahambe bayebika. Uhlupho yikuthi into lezi ngasikhuluma ngazo kwaye sizizwe kuthi eZimbabwe ngasikhuluma into lezi zobugwelegwelelezi. Ukuba yi-syndicate uzafika ubike lapho ubika khona e-ofisini
Umsekelo umgcini isihlalo wakobulawayo kwinhlanganiso emela ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Association of Zimbabwe ATUZ, umnumzana Tinotenda Chidakwa, uthi ababalisi abasoze baye emsebenzini kusasa.
Ababalisi ATUZ sinelelane ukuthi izikolo zivulwe akumele zibe emsebenzini because asila imali ekhonayo uthi sibe emsebenzini laphana.
Umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uDr. Takawafira Joe laye uthi ababalisi abalungiselelanga ukubuyela emsebenzini njengoba iholo labo liphansi. Kumbiko wakhe umnumzana Joe uthe imizamo yokukhulumisana lohulumende izikolo zingakavulwa yehlule njalo basakhulumisana lababalisi ukuze bazi ukuthi baza kuya emsebenzini kusasa kumbe abasoze benelise njengoba uhulumende engakagcwalisisi izifiso zabo. Izikolo zivulwa ngalesi sikhathi impumelelo emihloliso ye-A-level isanda kuphuma njalo izifundi zipase ngesilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini i-94.58%. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingutabo kaNcube. Umholi wabehluleli umnumzana Luke Malaba usekhuthaze iKhomishini yezemithetho eJudicial Service Commission ukuthi ibeke iziqondiso ezibangela ukuthi abantu bethembe izinqumo ezithathwa imithethwandaba ngoba zingathathi uhlangothi oluthile. Uphinde wakhuthaza ukusebenzela ndawonye kogatsha lwezemithetho lezinye elizweni ijikelele ukwenzela ukuthi kwethulwe imithetho ekhwabithwa ngabanenye. Mnumzana Malaba wekhuluma amazwi layo kobulawayo ukuvula ngokusemthethweni umnyaka omutsha kwezemithethwandaba. Ukuhlazela lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungulayo zombusazwe engumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Amazwi akhulunywe nguMalaba uChief Justice amazwi aqhakatheke kakhulu njalo aveza okuyikho okumele kwenzakale kujudiciary services yikho kanye okumele kwenzakale ukuthi abantu bayithembe abantu bayihloniphe abantu bathembele kiyo ukuthi nxa ithe yenza isinqumo isinqumo kube isinqumo esiqondileyo njalo atshengisa ukuthi ngaphakathi kwakhe njengo-Chief Justice ulesifiso sokuthi kwenzakale khonalokho akukhulumileyo kodwa mhlawumbe kusuka kube lokunye okusuka kumenqabele kumsinde kugcine kungasenzakalanga ngendlela afisa ngayo kodwa amazwi yiwo kanye.
Kodwa sesikhangela okwenzakalayo singathi akuthathwa yini uhlangothi kugatsha lwezemthetho
nxa kule politiki phakathi kungani i-judiciary system yethu isuke yenganyelwe kakhulu i-politics yelizwe. Ufica ukuthi lanxa umuntu elecala elisegcekeni kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngohlangothi lwepolitiki ethile icala lelana ligcina liphonga uba lula nje liphephuke kube ligwebe eliphephukayo kugcine ongaselacala kube sokusithi lo muntu uyabe engenzanga cala agcine senguye olecala elikhulu lesabekayo abotshwe kuze kwesabeke so yiko kusuka kululazise isisindo sogatsha mbe sengalo yomthetho elizweni lakithi. Yebo yesi asikubone kwesinye isikhathi kutshengisa ukuthi ekwethuleni izinqumo zakhona kukhona ukulingana kwamathuba kulaba abaye bethe baba la lamacala singazi mhlawumbe bekuya kusenzwela ukuthi kukhanye ukuthi sibili hayi umthetho ulinganisa wonke umuntu kodwa esikhathini esiningi akubi njalo kodwa kulapho kuthe kwenzakala khona lokho hayi siyasikubone sikubonge ikakhulu nxa kungangenelanga kakhulu ipolitiki umthetho uyasebenza ngendlela eqondileyo umuntu agwetshwe ngendlela okumele agwetshwe ngayo. Of course yasibe la ama-cases nje amalutshwana okubalisela umama lo wayedisciplina abantwana beqondisa abantwana babesephathini bebhema benada wasegwetshwa kodwa-ke hhayi enye olunye ohlangothi lomthetho lwakwethula lokhanya lwathi hayi umama lo kayekelwe ngoku beqondisa abantwana ukuze ilizwe lakhiwa ngokuthi abantu baqondisana so wagcina-ke khijiwelwa mama kodwa esikhathini esiningi sijale ukubona bezepolitiki umthetho kusiya ngokuthi kuluphi uhlangothi umthetho ugijima laye umncedisa ukuthi ephula amacala kodwa angabanjwa.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethe ecubungulezo mbusazwe ngomsekeli kamgcinisihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ziqhubeka kuhle inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas emhlanganweni oqhutshelwa kwele-Qatar. Lokhu elemelika lizama ukucitha umlilo ovuthayo e-California osubulela abantu abalitshumi lasithupha wabhidlisa izakhiwo ezifika inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,000. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika idalele ePhalamende yeMelika eleSenate lizaqala kusasa ukubusisa lokuvivinya labo abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathi ntambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo ngeviki ezayo. Abantu laba bagoqela umnumzana Doug Collins, yena okhethwe ukuba ngumkhokheli ogatsha lwabalwa impi lwe-Veterans Affairs, umnumzana Marco Rubio oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe u-Secretary of State, kanye lokhethwe ukuba ngunobhala wogatsha lwezomvikela uPete Hegseth. Umnumzana Hegseth useke wethula amazwi asolwa ngabaningi acothoza amabutho esifazana. Lanxa kungakazakali ukuthi idalela iSenate lizapasisa yini bonke abakhethwa bakaTrump, iningi likhanya lizapasa ngoba ibandla likaTrump elama-Republicans yilo elilawula amadala omabili ePhalamende kumbe iCongress. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo mbusazo umnumzana Efi Idlela Ncube.
Kuzaba lula kungabi lula kusiya ngomuntu wakhona lo ubaba uTrump amkhethileyo. Ngokuba iPhalamende yeMelika, iSenate leHouse of Representatives, kayifani leyaseNgilandi, kayifani leyaseZimbabwe. Abantu bakhona balethuba lokuthi bazicabangele, bangavumelani lebandla labo libusa kumbe liphikisa. Into esingajwayelanga ukuthi siyibone kwamanye amazwe, kuyinto-ke enza kube nzima kakhulu ukuthi ubekwazi ukuthi bazahamba lalo kumbe bazahamba lalwa. Bakhona abanye bangasoze bavumelane lo mnumzana uTrump, benjalo bengama Republican labo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubusufica ukuthi lalapha sekufanele ukuthi kuvivinywe abantu, kubonakala ukuthi kambe ufanele kumbe kafanelanga isihlalo lesi. Bakhona bazavuma, bakhona bazakwala. Indlela iMelika esebenza ngayo, indlela iParliament yeMelika esebenza ngayo.
UHegseth lo ogatsha lwezomvikela ngalokho asekuchile okusolwa ngabanye ubona epasiswa yini?
Amathuba okuthi angene yena labanye yi-50% singatsho kanjalo, singathi thina iyafafu. Ulethuba lokuthi angene, kanti-ke njalo ulethuba lelilinganayo lokuthi angangene. Lo okhethelwe ukuthi abe ngowezomvikela walimala kakhulu ngalokho ayekukhuluma, bakhona bangavumelani laye. Ngakho-ke kusengamlimaza khona lokhuyana, kodwa asikafiki esibangeni sokuthi sithi thina uzangena umbekazi ungena. Kuningi okuza kwenziwa ngasese nje kusiya kusakusasa. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kwakhe lama-senators awe-party yakhe, kuzaba lokuxoxisana phakathi kuka-Trump lama-senators ngokuphathelene lalo mnumzana labo bonke laba abanye abakhethileyo ebakhampeyinela kuxoxiswana kuzanywa ukuthi bavunywe. Ngakho-ke sesilabona khona kusasa ngokuxoxisana ukuthi basuthiseka kumbe kabasuthiseki nxa sebem-interviewa.
Ubona uminjani umbuso kaTrump engena nje embusweni ngeviki ezayo nxa uqathaniswa lokaBiden?
Ziningi inguquko umnumzana uTrump azabuya lazo kwezangaphandle. Indlela enza ngakhona kayifanele kaBiden, kayifanele amademokrasi. Uzaphatha impi yaseRussia leUkraine ngendlela elomehluko, uzaphatha eyamaPalestinians leyase-Israel ngendlela elomehluko. Uzaba ngumuntu ofuqa kakhulu elaseChina, ofuqa kakhulu elaseCanada, ofuqa kakhulu EU, lamanye amazwe ukuthi avulele lezi ezithengiswayo zaseMelika kule kulawo mazwe ngokuhwebelana. Uzaba nomehluko omkhulu kakhulu kulamazwe azavuna kakhulu ekungeneni kwaTrump akhona njalo azalimala kakhulu. Kanti ke ngaphakathi njalo uza kwehlisa kakhulu imithelo enze kube lula ukuthi abantu bavule amabhizinisi, uzalwisa kakhulu abantu abavela ngaphandle abangena ngokungekho emthethweni. Zizaba ziningi inguquko kwazazileta esingazange sazibona ngaphansi kukaBiden. Kanti kokunye kusekhona okungafanana sithi lokhu ngokwemelika vele sikujwayele.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sesile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, ama videos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. Ku WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Sokuvele imifanekiso yenqwaba yezidumbu ezisemgodini lapho okuvaleleke khona othekecha kugoqela labeZimbabwe eStilfontein kwele South Africa. Uthuso Khumalo siphala lodaba eStilfontein kwele South Africa.
Imifanekiso le ephume kulomgodi lomunye wabotshekeja osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba ezidumbu zabotshekeja asebefile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala, kanti lokuthi otshekeja laba bafeka buhlungu. Kulomfanekiso omunye wabotshekeja ongaveziwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ugcina ukuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Siyaqala ukubonisa abantu laba abafile emgodini. Bokuqala na lo ngomunye ngiyibona la omunye
nangu baninzi kakhulu.
Siyababona nawe, hey, sicela isizo.
Imifanekiso yezidumbu lezi isitshiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde ziganono wabo. Lezi nhlanganiso esigoqela e-Mining Affected Communities, United in Action, zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otshekeja laba. Igweda lezamalungelo umnumzana Mamekwe Sebey uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlenge ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
This is a Stilfontein massacre.
Sila kuthandabuza ukuthi lo ngubhuqazwe wokubulawa kwabotshekeja laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotshekeja laba.
Of a treacherous policy that was pursued by the government.
Kodwa ke isikhulumeli sogatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
They pleaded that they do not have money and they have already spent their money on.
Akusikho ukuthi uhulumende weNorth West ubengafuni ukuhlenga otshekeja laba. Ukuthilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
Procedure is that we retrieve the remaining illegal miners underground.
Kulezalwane zeZimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zilezihlobo zazo eziphakathi kwalo mgodi eStilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otshekeja laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otshekeja lezidumbu. Melestro 7 eStilfontein kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi, linjani kodwa khona ngapho. Libingelela lonke kubantu kaMilinkomo, Gift Dube, Ezra Shisa Spanda, labanye njengabacambanga ngamagama ngithi asiphileni ngegama lenkosi yethu Jesu Christ. So sibonga njalo lomnyaka omutsha lo esingabe sesingenile kuwo. Siyawudumisa lomnyaka ngoba uqale ngobuhle, uqale ngezulu, kathi-ke kade sesikhathazekile ngokuswela izulu, ukuswela amanzi, lezifuyo ziphelele nje.
Studio 7 injani balandeli nabasakazi. Ngilalela ubelieve gakulelo ezikhulumela izumanele umuntu omdala shuwa, kambe mayezokuthi amakhansila yiwo ahlulekayo endabeni yamasi. Khona amanzi kazinda ndathi kumele ilethe amanzi, yokumele ilethe amanzi in bulk. Amakhansila abesethatha amanzi besupply ebantwini. Manje namanzi esithi amakhansili yiwo ehlulekayo ukuthathaphi khonoko. Hey, abantu bengagcwala ipolitics ekhanda, ingqondo zabo azisasebenzi. Azisasebenzi ingqondo zabo. Umuntu omdala mani gabule, thatha ipolitics ukuyifake esayidini kwesinye isikhathi, ukhuluma iqiniso njengoba kuliqiniso.
Siyabingela, siyabonga. Siyadana kakhulu uzobhilifu gawulese bekhulumela izanu njalo ukuthi kumele ibambe iindaba zamanzi. Igovernment enjani engazagebhe ngisho idameni lodwa since 1980 okwakususmith sebefuna ukukhulumela ukuthi amanzi bedla imali yakhona.
Sibonge Studio 7 nabantu abalalelayo. Esizakhuluma ngakho nanku okuhlaba nje emkhonkosini akulaphathi embi njengayenale e-Africa. Angabona in the world number one ngamanga lobuthakathi lokurobha abantu. Izanu ibusa abantu, ayibusi ilizwe, ibusa abantu. Malisithi mina ibusa abantu, ngisho ukucindezela abantu ukuthi umuntu engaphakamisa ikhanda. Uze labantu namakhrupu angenayo, banabo abangenayo abanye behleli khona le egangeni, omunye laye. Malisithi egangeni nje emakhaya, omunye laye ngapha esedrobheni. Ethi hayi thina abezanu siyenza lokhu lalokhu. Kuyini okungcono elikwenzayo ngoba ilizwe libolile.
Sanibonani Mahlaba Zulu, sanibonani bantu baseZimbabwe, Zimbabwe yonke khona tukukhona. Okhulumayo lana bakithi umhlaziyo ozimele esigabeni sakosiwowo, ukhanyani Ncube. Kodwa ngihlaziya ngapha kulese South Africa emzini omkhulu waseJohannesburg. Hey, hayi kunzima bantu benkosi. Lokho engikubona emafonini nengikuzwayo ngezindaba, ama-opposition nembazi SCCC kuthiwa bavakashele uMnangagwa osengezo bekhuluma. Doti muni lo ngikuzwayo nengikubonayo? Yazi labo bantu badlala ngabantu impela. Abantu babavotela ukuthi babathume ukuthi baye ephalamende bayabamela, besuke laphana bengafezi izifiso zikaZulu, bayokukhulumela bayokuvumela izanu ngegama le-CCC. Udoti onke lo bakithi niwuvotele out next time maseningivota, ningabavoteli labo bantu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa liyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Kuyikho lapho abantwana abayibo abafunda besezikolo bebonakale begada amabhasi begijima kelaphana besiya ezikolo, laloba abazali besithi ubakhangelane lodubo lokudingake izimali zokuthi abantwana baye esikolo. Singeke ehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulabachothoza okukhulunywa ngumnumzana Sengezochabangu we-CCC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho. Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ama-extra lessons ngesikhathi besithi kabasoze benelise kobuyela esikolo kusasa njengoba besithi iholo labo liqhubeka liphansi. Njalo abe-PTUZ besithi uhulumende uyalile ukuthi ahlangane labo ngodaba lolo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe silugqibeke lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngudabo kaNcube ngisithi lilale.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.